So we see card descender ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endaweni zethu lamhlanje.
Bekusukuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBeitbridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center, ngakho abantu ade begcina besiswa khonale eBeitbridge.
Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni south, ama-quarantine centers, zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ayilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi wasemathebeleleni uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwenhlanganiso ye-World Food Program. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi uMzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni south, ama-quarantine centers, sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba. Njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befikela kulindawo. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
Yeah, ePlumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaya amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBeitbridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center, ngakho abantu ade begcina besiswa khonale eBeitbridge, umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZTA besike saxoxisana labo, sabona ukuthi kulezi khece lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma-quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona yukuthi iPlumtree nangwayo ayila i-quarantine center, ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini enyathi umbabani eGwanda umbe njengakathi esathi sokusenzakala kuthathwe ibhasi beze befakwa eBeitbridge khatshana khona ngale ngenxa yokuthi kungalasakhiwo. Uhulumende ekhangele kwezinye izindawo lapha adengavula khona, kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisengcwele weborder weCountry esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana, nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanisa ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Beitbridge nasa sancedisa kakhulu, safaka isola, sahambisa imatrasi, sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo, kuyadingakala ukuthi engcono kube leminye imibheda, kwenzakale njalo le ndaba leyo yokudla. Abantu abaningi bayabaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku langensuku.
Ndingathi uhulumende oluphethe kuhle uhlelo lokulwisana le-COVID-19.
Uhulumende ke ulesikhexe, kodwa-ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba. Abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi, bengene bebuyele endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane ele COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma-quarantine centers abangakwazi ukuthi abagcine kuhle.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi leAfrika ngumanyano weAfrican Union ukulwisana legcikwane lecoronavirus. Lokho kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane lecoronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisitshiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,000 489 labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe oweHeroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe uAuxillia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhobhayo abavela kumhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezomfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKestrel Conventry lo-Archbishop Ezekiel Guti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uMnumzana Walter Kamba Phineas Makurani owayekhokhela i-National University of Science and Technology Hopewell Sasa. Labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mongoshi, intatheli zendaba yeZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kagovi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozikhe Khumalo. Umphakathi waseMathebelele nduveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Program. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Program bakhala ezimathonsi bethi belukasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Program, unkosazana noMathemba Mthimkhulu uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi akula lapho esingathola khona ukudla, kodwa nxa sebesikhipha sokusitsha ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothiwa kulenani thize elikhitshiweyo ku-World Food Program nabesikhangelele ukubana inani lelo lengezi laba babethembisile baya bazayingiza, ngoba manxa sikhangele ngumumo welizwe lange-COVID leyo langendlala ekhona nje ebantwini, so World Food Program ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini nasezimulini lapho okuzenza ukubana lathi esifida abantwana ezindlini kuma-community sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelelwe kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe-World Food Program seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead yathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi imbi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yokuthi sekumele baphume phandle bayephanda
olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuthiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo
asingakhohlwa ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program iWFP ngamafishane ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlawumbe bayagula kakhulu kumbe bakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabaselokazi kumbe kabasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukwedla abantu babo ngendlela efaneleyo ngakho-ke kakho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacile ukuthi yabezaphila njani
inhlanganiso ye-World Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo abe-World Food Program bathi thethelelinyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke ngakho-ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama-ATM card amatsha okuthenga ngawo ukudla emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilithumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa kule gcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uselethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathi ntambo bengatsha eziqakathekileyo ezigoqela kukhathalo ezomnotho, olwezempilakahle, olwezomvikela, lolwenhloli zikahulumente. UThuso Khumalo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Esethuleli sizwe izolo inguquko asenze kudale labaphathi ntambo bakhe umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Tito Mboweni obekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla umphathi ntambo ogatsha lwezomvikela unkosikazi noSiviwe Maphisa Ngakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise umnumzana Zweli Mkhize obephethe ugatsha lwezempilakahle laye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla ezinye ingatsha esezilabaphathi ntambo abasha zigoqela umphathi ntambo osehofisini kamongameli ugatsha lwezokuxhumana olwezindlu olwezokwethekela olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane
firstly we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic
Inhloso enkulu yikulwiswa kwe-corona lokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Noba nje ingatsha zonke zezomvikela ngokuqhela lolwamapholisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka wenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela lokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bheki Cele usele kulesi sikhundla osekwenze iningi lathi usobala ukuthi untaba ayikhonjwa inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugatsha lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawulwa kwenhloli lokhu akufake phansi kwehofisi kamongameli sekusolwe ngabaningi umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusin Ndlovu uthi ukufaka amandla amaningi ezandleni zikamongameli akulunganga
hayi lokho kuyethusa kancane ngoba kusekucishe kufana nalokho kwenziwa umnangagwa kuleli zwe laseZimbabwe ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1 kungenzeka phatheka kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power
kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngeso lokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba kuvele kuba udlakela osanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende
this is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe.
His responsibility to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo wezomvikela uMaphisa Nqakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU-PF kuphela. Kodwa-ke unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqakuthi Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhlaka 31 December 2021 ukuthi kube le ndlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselelwe, ngabe kube notshintsho ku Department of Home Affairs. Lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuthi, kodwa ke sithabela ukuthi kazuzane kube notshintsho.
Abanye abeZimbabwe bathi kulutshwana okuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zakwele South Africa phambili. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingutuso Kumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekhuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku oweGlobal Imaging Technologies ngoNtulikazi, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqekeza amakhompyutha abanye ama-cyber hackers.
Already, we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho, hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona. Na kuche uBlinken kungakedluli iviki ngemva kwamazwi la eleMelika lethule umbiko lisola eleChina ngokuganga elikwenzayo ebulenjini beinternet. IMelika yethule lumbiko ibambisane leNATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, New Zealand kanye leJapan. Ugatsha lwezomvikela kweleChina luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali. Kutsho uBlinken kumbiko wakhe, uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje. Ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe yimali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni, ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani yeMicrosoft lapho egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abaningi. Ngaphandle kokuthembisa kweleChina ukuthi alisoze liphatheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. NjengeMelika lamazwe omhlaba sithi eleChina silikhangele ngokuganga elikwenzayo ekungeneni kumakhompyutha amakompyutha abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. IMelika izabajezisa kanzima abenza lokhu, kutsho uBlinken.
Lelo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abaletalenta kwezemidlalo ukuze leZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo, ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we 2020 Summer Olympics, uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo okwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka 2010, uDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele, singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo yama Olympics, ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu kwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umpepecho upepeche iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yama-Olympics eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka ka-2016, uShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kuleyo msebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esikusports abantu besebenze ndawonye silethemba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kulezinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe, njoba sinazelela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu, kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi senze kuhle kule mncintiswana akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDimi Praise Lakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hatshi ukuthela imali loba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe kubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithele imendo lemidlalo efana nama-Olympics, ukuthi sizame ukuthi nathi esi-specialize sibone lapho-ke esilamandla khona esingathi ngama-strength ethu, kube yikho lapho esifikizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi ubanalo lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi, njalo sesikhangele sananzela la futhi lezikhadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini lezama world standards. Ungakhala ke lapho ke amadlali wethu esiwahambise kuma-Olympic Games la abese Japan, izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani, bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumela abadlali abahlanu kumidlalo ye-2020 Summer Olympics kwele Japan, njalo akula ngisho loyedwa othole imyendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba eqede esendaweni yeshumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Pessoa-Gilpin yena uqede esendaweni yamashumi amabili. UJonathan Katai uqede esendaweni yamachumi amathathu lane. UPeter Wetzler uqede esendaweni yamachumi amane lambili. Uthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamachumi amahlanu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uMdlovanzi Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeat kanye le-house music esebenzela ukoBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasand.
Hang Yena kwezomculo ngo 2014 lapho ahlupa khona ngengoma yakhe ukwasa kwasa. Kadali uyasebenza ekufuna esiyaphambili. Kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7.
Yena mina ukuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi. Ngizalwa eNtumbane kobulawayo. Njalo ngikhulele khona eNtumbane. Ngafunda eNtabeni primary school, secondary ngasengisiya eFatima High School. Yeah, yikho ke lapho uqale khona ezomculo because eschool I was in the school choir, ngabe ku school drama, esecondary lakho ngayenza itheater.
Umzo 7 wathanda ucule semncane. Ho igama leli lona ke livela ngapi?
Ngakithi simo 7, so ngaba ngowe 7 nasengisithi njengoba bengibiza mzobanzi mina ke ngizozibiza mzo 7. 7 inamba yokuphelela eBhayibhelini bathi the number of perfection. Abantu abanginspire kwezomculo ubaba uMajayivana and the late uFela Kuti, the community ngananzelela ingoma zami ngeze ukuba happy ngezenjabulo zokujabulisa abantu.
Umzo 7 unqobe wathola isicoco se-award ye-Best Dance and House Artist of the Year emncintiswaneni wokuzokucula walonyaka oweZimbabwe Music Awards 2021. Yena ke ucula umculo etshiyeneyo yikho nje ezibiza Flavor Fuser.
Sekahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito ngidobhe ku-hip hop ngidobhe ku-traditional music afrobeat ngidobhe kumapiano. So ngingatsho ukuthi mina ngenza i-house music. Angikabile album ngikhipha ama-single every year ama-single kodwa lo nyaka ngisebenzi album kuthiwa ngu-United Country of Africa.
Ube ngumculi ohlezi esenza imidlalo yicule labalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lizibani kubalaleli mzo 7.
I-COVID is real. Let's mask up, geze izandla, practice social distancing. Mbonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo. Facebook ngumzo 7 MZOE S EVEN, Twitter MZOESEVEN, ku Instagram MZOE_SEVEN, lagu TikTok njalo, lagu YouTube njalo. Sibonge mahlabezu.
Seven is going to say like, what's up? What's up Friday? One crew ake, on Shagazayo. Zanza Pezulu, Womtu Ramzo 7, Pelasondo and the Gidilonke, Ikamanam is a Jesus band.
Cholo, the pandemic. Cholo, the pandemic. Cholo, the pandemic. Pandemic, umuntu mkhumbule ehambile.
Lo ngumculi uMzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ocula umdumo weAfrobeat kanye lehouse music ewobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleni South ama quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlangano.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.